tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuzibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akuliven one ophezu kofanalo sekuwavota, kodwa ma kungakungazweli ukuthi bona labanabhururu bakhe yibo abenza ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School wancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayisuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedili izizwe batshiya benza izinto ezi-upside down narata labantu apho endihlala nabo.
Lingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane nokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali. UMongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ungethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akula ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ne-corruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi angcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisela zonke.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhononi sithi bangazi bebopha abanye abantu bakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khanyazani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho.
Gibbs, yazi into ekhuluma iqakatheke kakhulu, yena le nto ethi lo ngumongameli la iqakatheke kakhulu. Yazi ukuthi isipho selukhona la yikuthi abantu sebengani abaselathemba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yiko upresident wakhe yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhodi ngale kumele la benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onolwenziwayo ukuthi umuntu ofumana intelekt ocala kabotshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhodi bayaphuma bayazihambela, phuma ngenisa emakhodi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe. Amakhoti la ayenza umsebenzi bengayenzi into zobugwelegwele. Amakhoti la sekune-corruption kakhulu emakhoti la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise ngumuntu wonke, la makhoti la ayilwise, engafika umuntu esincaisike emakhoti ngale abantu besiyabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphindeza xoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akuliven one ophezulu ngokufana nalo sekwahabotshwa kodwa uma kungakungagcweli ukuthi bona labana bhururu bakhe yibo abenza ugwele gwele akulezi ukuthi oyahambele usekubheni ngesitokisini akakaye ekhoti bake badonsela ezitokisini kodwa akulo sivele ekhoti so awe akhuluma amazwi amahle umongameli sesimelele i-action
limeleleni
sibone sebebotshiwe phela badonsela imithetho wandaba siyizwa iy'ndaba zakhona zonke ziningi iy'ndaba ezenzakalayo izimali ezigalakade ezisabisayo ezizathiwa kudenga imoto ilambogini kudenge nomtakazibane imali yakhona asike zuthi ivela ngapi but abantu bangungunu bathi kulobugwelegwele obuthile okwenzakalayo khonaphana
ufisa ukuthi ngakwenziwani ukwenze ukuthi kulwisana lokungathembeki lokho
ngababotshwa abantu umthetho awungakhethi ukuthi uzibani ngozibani okakhathesa amapholisa ethu balekhi basele engqondo leyana ukuthi besaba ukubopha abanye abantu kanti singamaphosta aphiwa amandla okuthi babophe abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kula action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela
ye siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuyakhuluma ngakho lokho ukuthi bangazi bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakajoni konokho-ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali khonokho
lokho sokusithi yona kusezedena ngikwayayela manje izimbabwe anti-corruption commission kodwa nasesibona umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lwana ongenile esitokisini waye ngasika ngemthetho wandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungenile esitokisini aye phuthe emthetho wandaba indaba yakhe yede ayigwetshwa uma yigwetshwa akhululwe uma yikhululwe kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthetho wandaba ngalikokomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lecala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu akhona uyangena uzothiwa uthenga amathikenini ethengela isitokisi sonke amathikenini uzothiwa uhambe wayenza i-shopping e-South Africa wathenga amathenisi e-R23,000 kodwa awusoze umbona into akhona ehambe emthethandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile esifile inkalakate yindoda lapha engani bacabana lenkosikazi sozothi ukuthi hayi ungahanje umthetho wandaba abo kuyavela ezinye iy'ndaba kuvele kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba iy'ndaba lezi ahambe emthetho wandaba so yikho zifihlwa mtem yikho zifihlwa ikuthi nje umuntu ngeko esemsakazweni ngeke ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba kade ngalo ufakazi kodwa sekukhangele ngamehle ukuthi hhayi kunikwazantungwana la
umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu sixoxelaye ekobulawayo
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emigoqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Motsiba owabaleka eZimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe uwatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umuthiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Ayizuthi ngothiwa ngumntwana yethu lapho endihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilize izwe batshiya benza izinto ezi-upside down baharasa labantu lapho endihlala labo they even further even went to uharasa abantu bengaphila labo inay pass bengena befika ezindlini zabo abanye banokhelwa ngama-10 abanye banokhelwa ngama-4 kuthiwa kudingwa mina.
Abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho?
Abalarizin yothi besabe ngoba inseleni mina ngiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1 so phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingi yini but bona nxa sosisebenza sebehlukumeza abantu abangadekanga phakathi kudinga station naleya kuthiwa kudinga mina sebeza badinga abantu ababengelalutho to that demonstration okugcine nje lokugcina sokuyinkengani enganayelangeni.
Kulo mlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe?
Nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise uBrian Motsiba hhayi mina ngithi ngibona ngani lokhu akula nuna so ngabathi abathetha imali leyo nabathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashurigula athonambetha abantu ebhemba abantu ebulala abantu aligazi ezandleni zabo ngabayenza into engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Motsiba umbalisi weNjube High School. Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
yena ubalekele why angabuyi azomela into yakhe akuqede ngokuqala okwesibili singile sisizi ukuthi bona kathi yindaba into lezisenziwa ngapha kithi ke lamandebele emashoneni ngala kula abantu ababezenjalo bayafunda babo even lama teachers sikhuluma kathesi ngikhakela i-analysis yama-percentage amatitsha abuyela ezikolo ngale emashoneni inamba yakhona inani lakhona bengani liphezulu futhi ngibayadlula i-average of 70% amatitsha afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamandebele balutshwani amatitsha abafundisayo abaningi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezingayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona idura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna uinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sesikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications angkhona abala o-maths lama-science subject bekubeke siba labantu abaziqoqotenjengalowo ndoda lo okhipha abantwana ezikolo ebafake ezitridini ngangaziphumelene azingenele esitridini xa efuna ukungena esitridini ungasebenzisi abantwana babanye abantu especially abantwana bethu emathembeleni ngapha sifuna labo bafunde babe izikhwicamfundo hashi into kesikubona amanyala la ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathize pho ke kuya ngaphi konke lokhu golide
ngakuye yena azoziphindileyo intona wayizama ukwenzani ezethi yona kungahlitshelabo umntana njani obona kathi sisephongufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yena kathi siseqazile kathi so ngikhuluma sombidana mbizelo zakuzobona usethole iviza usewilekile sizama uzezekhuluma esekustudio 7 khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenza abantu ngayo le
umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-short wave.
Abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo. Osakhulayo uThapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe.
Sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe. Sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali nakala eyekwemelika. Imali ebekukhulunywa ngayo iningi, yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela. Odokotela kabadelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo.
Umnumzana Khudzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvukuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane.
When we came in
isikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki. Bekungela muntu obesiza izigulane, izigulane bezisifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho. Sibone esinye salezi zihlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatha bengasihluphi ngaye waze wabhubha. Sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela
khona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo.
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela ukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo. Bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParinyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi, kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sike sikhangele ezamasiko okwamanje.
Sengana masiko
wenzi wemandla
yena baba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi
uhlelo lomasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke lamhla sikwele Botswana khona ngaleke esixoxa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Umamdluli ke ngomunye wabantu abangendanga udaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, siyawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha ku right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshela mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazitshela awendanga. Kuhamba njani mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi ukubangela ukuthi abantu bengayendi. Kumbe ngabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani, ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathwanga. I'm sure sisuka sibe sesikhangelana, angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona, ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJohni Mamdluli
kakhulu, omama abanye bakhangela inzuzo, angaboni ngani ubaba lo uphuka kakhulu, kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele ngiyabe ngithatha isikhathi sami, lo muntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi obaba ungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo, ibugebengu, bagcina besiyagcwala emajele. Omama esikhathini esiningi sisaka singani inamba yethu baphezulu, kodwa kungakhutha inamba yabobaba basemajele labomama abangaphandle, uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathela imithi. Manje into ethuphayo ukuthi obaba bagcina besiyejele, begcina bebulawa, into ezinjalo, begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane wonalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhulume okuyiso kumbe ngikhulume okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanyanzana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi. So kuhamba njani khonapho?
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo iphila. Like mina ngingu-business woman, ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayengumkwanise cause uyazi ilife, sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endinga imali lokho kwakho kakungeni. Bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public, siyasuke le ngxoxo labo baba. Uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba la ma-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba le nzuzo elutshwane wena unganizuza kakhulu, yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu. But kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani, indaba ungazidingeli la ukhombise phela.
Abakhombi tu singakhombisa kanje ngayehluleka.
Babe sithini mamdluli?
Hayi, babe sithi ngiyakuyawuna nje, ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa kutho ukuthi vele asoze bengigwanise.
Bo-ke kodwa vele akujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise phela kunjani.
Akujayelekanga yikho laba abathina zobe sithi ya wena vele kuthi udayesi ukugwanise, ngoba vele kuthi usuzikhombisela suyethulekile bu.
Hayi-ke siyabonga mamdluli, ngithathe leli thuba ukuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi umamdluli ukhona ngale-ke kule Botswana la kendanga. Ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ye, omanje uthi sikhangele ezabatsha silo makhiwobe.
yebo 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 mthwakazi omuhle simpapo omuhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo siqoxa lomnashe mtuzwa owebandla elezanu pf siphatha udaba lwenkohlakalo oselubhahile elizweni Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kweleZimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo ngithanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi ilokhu ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezo kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto ejinjileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sokulunguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indawo lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usethe up athwa ngama anti-corruption courts okwesibili i-ZRP layo isile unit ethiwa anti-corruption unit okwesithathu sibonile ukuthi Zimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sinto ibe njalo le advantage ukuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibopha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption elizweni ziwe
ingcwethe ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike kungabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kwabotshwa loku-investigator abantu abaku-politics yikho abantu zigcine becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa nxa ukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa ngumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
Munashe njengentsha yebandla lezanu PF kukhona na selikwenzile ukulwisana ngalolu dube
I saw a spokesperson of Youth League but engakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu e-Youth League iphuma le-resolution eyokuthi they are going to be 100% against any forms of corruption. Sibonile last year bethungamelwa ngubaba uLouis Mathutu besenza okuthiwa ngama-name and shame. Bakhuluma ukuthi uzubani ukamele investigatewe tina city akube le zero tolerance to corruption regardless of i power of i stature of i position
hayi siyabonga mnashe Tsakazo muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngevikezayo abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sabe sikhangela impilo eyaphilwa ngomuyi u Dr Oliver Mthukudzi uhlelo luqala ngo 8 pm bese lugciba ngo 9 pm Kwene lokwa namhla Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove tshakazo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
Siyabonga ke Mike Hove wathi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukamene ngomo
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFiliphi chapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFiliphi uthi yena ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilola lo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu. Udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impila kahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ukucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngapi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana. Ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena, yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi njikela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya ezibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu sibelusa, siyabacabanga na kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba igama likaJesu, siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi useni Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Yesukuba lamhla ke uhlelo lwethu lamhlanje sikhumbulela ukuthi FC Platinum khanyazana sisukile phela ku CAF Africa Champions League. Singakagqibi ke uhlelo lwethu sikhangele kanje besikhokhela lamhlanje. Abalandeli bebandla leZanu PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumende zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube high school owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalelisayo ngokips Dube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngoba 6.